Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 14 Mpalakazi 2023 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Kuqhamuke ingxabangoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungisa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa by-elections olusanda kwedlula. Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uCouncillor Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Samukelwa ngemibono etshiyene isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change esokuthi lizabuyela liyekuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba amalunga e-TRC ekhonana kakhulu ngokufungiswa kwamalunga e-ZANU-PF anqobe ukukhethwa lwama-by-elections olusanda kwedlula okubangele ukuthi usomlomo abize amapholisa ukuthi adudule abe-TRC laba okuchiye abanye babo belimele. Abe-TRC laba bebehlabela ingoma besola be-ZANU-PF ngokunqoba kukhetho oluvinjwe abebandla eliphikisayo leli njalo behoza umeli wemavuku Tafara umnumzana sakubukhanya besithi nguye obangelwe ukubulawa kwelunga le-TRC umnumzana Tafumane Masaya phambilini kwama-by-elections la. Lokhu kudale ukuthi usomlomo abize amapholisa wona athuthe engasahlanga nkoshana adudula amalunga la. Untungamili Nkomo e-Studio 7 uxoxele lunga laleli bandla umnumzana Tim Moringai.
Hayi, into eZimbabwe evele isihlupha isadik yonke. Okwenziwe ngabantu ngama MP e-Parliament was the right focus ngoba siyakwazi ukuthi singatshengisela ezitradeni bahle belethe imbobho babulala abantu who are not armed. So amalungelo ethu eParliament did the right thing ukumela ukuthi hayi uScott sakuphanya vele bekungamelanga angene eParliament lokufa okwenza khona uTshayende Masaya umfundisi imavuku ngendaba zona lezi ze election. Siyakwazi ukuthi ama by elections lawa le election ya August 23 vele konke is illegal in Zimbabwe. But into okumele siyinanzelele is ukuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi bayebele 2/3 majority ukuthi bancedise uMnangagwa abe nguye oseseba inkosi yeZimbabwe. Ngoba okwakathesi bona bebengakwanisanga ukudla ukunqoba i-TRC in their own means. So sebesebenzisa imithetho engekho to bring iParliament into disrepute. Siyakwazi ukuthi izano vele amagcebayo ukuthi iZimbabwe ibe i-one party state, but ngiyabonga ukuthi ama MP to today they showed some resiliency ukuthi hayi lokho akumelanga kube khona.
Abezano bona bathi kulungile ukuthi lixotshe ngoba lidelela inkundla iParliamente. Uthini ngalokho?
Bona abakwanisi ukukhuluma iqiniso okutshela abantu babo ukuthi ba wrong. Siyakwazi ukuthi kule ndaba eziningi ezenzakalayo eZimbabwe labo abakubonayo ama disappearances, ama accidents, kulabantu abaningi ababelezikhundla, ama liberation war hero, abantu beGugurahundi, a lot of things. But uthi ubabuze ukuthi hayi lina libe ngaphi, they will never tell you. Ngoba labo bayasaba for their life. Ngoba iZimbabwe ikhokhelwa ngabo zandla ezibomvu. So konapo hayi, they cannot do anything but sing to their master as a song.
Yebo lithi lisakhulumisana labantu ukuze lizwe ukuthi liphume eParliamentini kumbe liqhubeke likhona. Kodwa bakhona bathi hayi ngcono lihle liziphumele nje.
Kule nkulumo oze kuthi ama MP ethu wonke ayenze ithwa yi total withdrawal from ama parliament situations lama council wonke jikelele eZimbabwe. But ukuthi bangaphuma kumele kube le plan. So hayi kusakholonywa nje kule nkulumo ezokuthi singaya ngapi siye ngapi, ngoba abantu abavotelayo kumele labo banikwe ithuba lokuthi bayikhulume into abayifunayo. So yes, ingaba yiyo i-majority decision, hayi vele akusoze kusihluphe lokho, abantu bonke bayaphuma. Ngoba ama citizens are the ones that run the country. Ngiyabonga baba Nkomo.
Lo ngumnumzana Tim Moringai ilunga le TCCC ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ngodaba olunye.
Amalunga e-TCCC ebesephula umthetho wedale lePhalamende okuhoza umuntu emhoza kuyukuthi ukhethiwe ukuthi abe lilunga nedale lePhalamende ngendlela eqondileyo. Konke lokho kwakwenzakala ngendlela eqondileyo, kusenziwa kuqhutshwa ukhetho ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho elizweni lethu leZimbabwe. Kodwa nxa yebo phela banelungelo labo abalalo edale lePhalamende ukwenzani lokuhoza lokwenzani, kodwa-ke lokwana kutshengisela nje ukuthi ngabantu abangasoze bakhule iloba langa yiphi indlela ukuthi nxa befika lwana umuntu osekhethiwe ukuthi abe lidala lelilunga lephalamende ukuthi kwenziwe imisebenzi besiyahozana khona ngane besiyahozana edala lephalamende siyahoja umuntu osekhethiwe ukuthi abe lilunga ledala lephalamende kuyayangisa lokwana ngoba.
Bathi uScott ulegazi ezandleni zakhe kulandela ukubulawa kwelunga le-TCCC khona le eMavukutafara phambilini kwama-by-elections. Yikho nje bemhoza lokuthi ilunga le-TCCC elalimele lincintise lavinjwa inkantolo. Yikho abakhala ngakho bathi ngalokho uScott kamela ngabe se-parliament.
Mina Nkomo loko okunye lokho angeke ngikhulume ngakho ukuthi uScott wa usaphanya wa kumbe kwafu umuntu kwayenzakalani ukuthi kwayenzakalani khona ngale Nkomo. Hayi mina ngikhuluma ukuthi uScott lilunga ledala lePhalamende okhethwe ngendlela eqondileyo ukukhetha amalunga edala lePhalamende. Xa kungabanga engene unopposed ngakhona kokuthi ikhodi yasuka yaba nesinqumo sokuthi lona kwaphumela bana kwenziwa yiyo esikhuluma ngayo i-rule of law yena le esikhuluma ngokuthi aso iZimbabwe ilizwe lilemthetho, imithetho elandelwayo. Siyahlonipha imithetho vele, ilizwe leli libuswa imithetho, umthetho wamdali amadali yena la esiwakhangelele ukuthi ayethi imithetho esimele siyamukele. Ngamangala ukuthi yona i-opposition naleyo nxa ingasavumelani nalokho okwenziwe impumela ibekhona ekukhonstitutiyoni kaScott angikwazi kuyini abazakwamukela vele.
Abe-TCCC laba bajeziswe njalo ngokuthi kabasoze bavunyelwe ukulugxoba ePhalamende okwamahlandla ambalwa alandelayo. Kayisiso sijeziso esingathi silukhuni yini leso?
Lokwana-ke Nkomo angeke izijeziso zePhalamende ikakhulu umuntu ongaba sendleleni yokuthi akubalule kuhle ngendlela akulokuza ngayo nguye usomlomo webhadale lePhalamende. Okuthi izijeziso zelezemali sezilandela zona vele ukhisha uswazi lwakho nabeso lulukhulu kakhulu ngelunali, kodwa luswazi amele abatshaye ngalo lololo yena njengomsomlomo wePhalamende.
Lelo lilunga lezano PF umnumzana Believe Gawule ebexoxa lo ntungameli Nkomo owe Studio 7.
The Voice of America.
Osanda kukhethwa ukuba ngumeya weHarare uKansila Lovejoy Chitengu ubikwa esexotshwe umsebenzi. Incwadi yokuxotshwa kwakhe isigcwele ezinkundleni zabulenjini ezigoqela e-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter. UKansila Chitengu utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kakayitholi incwadi le ngakho yena uqhubekela phambili ngomsebenzi. Umsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu ozithi unginopalajikelelo webandla le-TCC onguye oxotshise uChitengu lamanye amakhansila lomeya ekhona uMnumzana Albert Mhlanga uthi ngempela incwadi le ngeqiniso.
Ukhansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi. Liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani. So kwathi ngemva kokuthi kukorrectwe, kwakorrectwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana, ithethe nje isikhathi eside, aso recall entsha. Hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani, asikaqhubeki ngama-recalls. Uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls. Kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili. O hayi okwakhathesi kakula ma-recalls, le kayisiyo recall entsha. Kona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda, iba khona nxaso kulesizathu esifunekayo, kodwa kwakhathesi hayi.
Lo ube ngumnumzana Albert Mhlanga ongumsekeli kaMnumzana Sengezo Chabangu exoxa le Studio 7 ekobulawayo.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshwa siwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze. Kodwa
siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo enginobhala jikelelo ebandla le-Freedom Alliance uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube. Siye kolunye udaba, samukelwa ngemibono. Siyaxolisa ngemitshina yethu engasebenzi kuhle, siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe njalo engunopala jikelelo webandla le-Freedom Alliance ngodaba lokuxotshwa kukameya weHarare uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube uxoxa le-Studio 7.
Ukuxotshwa kwalundoda othe nxa exotshiwe kwaphambaniseka ibizo lakhe, abanye bakhe laba bebekwazi ukuthi kumkhetha akusoze kusebenze, kodwa bona benza inkani, okuyindlela ke yokuthi etshengisa ukuthi khona abantu abangabakhokheli nxa kule problem ekhona, kumele ukuthi bayihlalele phansi bayilungise, bangafuni ukwenza izinto ngenkani kumbe ukuthi umuntu uthandwa ngabantu. Kanti yindaba beze bafuna ukukhetha yena lo umuntu ade bemazi ukuthi khona urecalling. Labo uyabona ukuthi ngenye indlela i-strategic ambiguity yabo yona leyi kayisebenzi, isisenza ukuthi khona intando kaZulu-ke ingenziwa. Lanxa kuyikuthi siyabe singakacubunguli ukuthi vele aze kuthiwe kaxotshe ukuthi bekuhambe njani, kodwa bekumele ukuthi bakukhangele khonokho ukuthi indlela yokuthi bakwenqabeli yiphi bese bethatha yona, kodwa kubehlulile khona lokho. Ngicabanga ukuthi kube liphutha kubakhokheli ikakhulu bani laba be-TCC.
Sela ngo-August kuqhutshwa ukhetho laphana, sekube la mameya amathathu eHarare laphana. Lokhu kungabe kusitshoni nxa sikhangela ukuqhutshwa komsebenzi ekhansileni yeHarare laphana?
Okumgceke ukuthi ukuqhutshwa komsebenzi kugquleka amadolo. Ukuthi kugquleka amadolo njalo kube sokutshengisa ukuthi ingxubevange yepolitics yakithi kumbe ezombangazwe ukuthi ibandla elibusayo lalo lihlongandlebe liyayo. Ukuthi ibandla amabandla aphikisa ikakhulu le-TCC lalo lilihlongandlebe lisiya empumalanga lelana liye entshonalanga. Okutshengisa ukuthi eZimbabwe zilohlupho olukhulu kakhulu. I-service delivery kumbe ukuthi kwenziwe indingeko zikaZulu vele sekutshabalele, akusekho, amathemba kawasekho. So kuyinto embi kakhulu khona lokho. Kusiza futhi ekutheni vele kuze kube lalokho kobuqembuqembu kumbe i-factionalism ku-Triple C kutshengisa ukusilela kobukhokheli kulobukhokheli obubuthundu obungekho bukhali ubukhokheli obungelamizwa yokuthi khona uZulu ufunayo okuyinto okumele ukuthi ilungiswe yona le nxa ingalungiswanga kutsho ukuthi ilizwe alinda.
Sibona lokho sekubangela ukuthi kube lama by-election kulamanye njalo akhangelelwe ukuthi abe eqhutshwa ngomnyaka ozayo. Ubona sengathi ukukhethwa kwabakhokheli kuyinto esaqakathekiswa na?
Ukukhethwa kwabakhokheli sokwenziwe kwaba yinto eyize abantu sebezifaka. Asithi ungakhangela vele ku-TPC ngoba yikho lapho kulenkinga khona kakhulu yenza ama-records ona lapho. U-president wakhona ukuthi ungene njani akucaci. Abanye okuthiwa kabakho abafuqelwe eceleni ukuthi bafuqelwe eceleni njani kakucaci.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yingcwethi kwezombusazwe njalo engunobhala jikelelwe bandla le-Freedom Alliance. Samukelwa ngemibono etshiyeneyo isinqumo senkokheli yebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change sokuthi lizabuyela liye kuzwa kuZulu ukuthi lihlale ePhalamende kumbe liphume. Abanye bathi ibandla leli alilaso isibindi sokuthatha isinqumo, kodwa abanye besithi kulungile lokhu njalo kuveza ukuthi lilandela intando kaZulu. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ixoxa lelunga le-TCC lise-South Africa uMnumzana Trustin Ndlovu kanye lelunga le-Central Committee ye-ZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma. UMnumzana Ndlovu usungula lingxoxo.
Sina njengabantu abakhokhela nentando yabantu abaningi ekuthiwa yidemokhrasi ngesilungu. Sibone ukuthi singaqinisi phambili sithathe sibe nomhlahlandlela ophuma kithi iy'nkokheli, kodwa-ke siqale siye ebantwini sizwe-ke izipho zabantu, imbono yabantu ukuthi bona babona ngayiphi indlela, babona ukuthi kungenziwa njani. Ngakumkhazi ngabantu abasimele ePhalamende.
Baba Chuma, uyamuzwa lapho Ndlovu ukuthi uthini? Wena ukubona njani lokhu Chuma?
Umalumame uyazijololo nje laye okukhona ngale kibo akusocala lelo. Kodwa into emangalisayo ukuthi kona namhlanje bengabe lokhu bekhuma ngokuthi kona imthethandaba yethu iwotshiwe kumbe lokhu abakuthi i-captured ngesingisi. Kuthoni ngoba bahlala bekhona imthethandaba yangkhona and sesabona ezinye impumela zangkhona ziphuma zibafeva. So nxa kunjalo amakhodi ethu ayabe e-captured njani nxa ezaphuma le mpumela ezibafevayo? Ngoba phela into e-captured kuthi ngabe isebenza against the US onke, but siyakwazi ukubana kona balama judgment amane abalawo asabuya esekela bona not state. I-democracy le bakhuluma ngayo angazi ubana i-democracy kuhlobo bani, ngoba i-democracy mina ngiyazi iyinto evikela ilungelo labantu jikelele. Kodwa sibonile into yona le kade sesifikise endaweni yale ekubizana ephalamende nasekansilini, lokho kuthiwa ngama-recall, kusenziwa ngomunye wabo ubaba uChabangu. Kuphela khona phana kutheni khona bakhonona bathi akula democracy.
Baba Ndlovu, uyamuzwa lapho uChuma ukuthi thini? Ungamphendula?
Uyabona uma sesikhuluma iqiniso kahle kahle, uyawuChuma uyazazi ukuthi uma sikhuluma ngedemokrasi asikhulumi ngedemokrasi ngokuhlukana kombono eqembini elithize, ngoba nakuwo khona laphaya kuzano bahlala bangaboni ngasolinye njalo. Kodwa-ke akwenzi ukuthi babulalane lokho, akwenzi ukuthi baze bavalelane emajele. Nathi ngapha sinokungaboni ngasolinye kwezinye izinto, kodwa kusiyenza ukuthi size sithi siyabulalana noma mhlawumbe siyeqa umthetho, siyalungisana. I-demokrasi esikhuluma ngayo
Sikhuluma ngedemocracy egoqela wonke umuntu, egoqela uzulu wonke. Ukuthi nje njengoba nani nithi niwinile nje nibusa kanje, pho kutheni selibulala abantu ngoba nifuna isikhundla uma sesibekisa nje ngale ndaba yenzeke lapha emavuku?
Baba Chumu, ngafuna ukuthi umphendule.
So akula bandla elingafuna ukubulala abantu ngoba izihlobo zisabalele endaweni zonke. Yinto eyenzakalayo kodwa yinto ohambelanga sinjani, sivumele sonke kumele sikhulume ngelizwi linye. Condema i-violence, condema ama-kidnappings, sikondeme into zonke ziyala ngoba njalo zivela emakhanda abantu, zingaveli emabandleni ethu.
Baba Ndlovu, akuyigqibe ngamafitshane laphana.
Ngifisele nje ukuthi iZimbabwe ngakuyo mhlawumbe abantu bayavumela kwayena uzawumnangagwa ube uyavuma ukuthi ukhetho aluhambanga kahle, ukhetho aluhambanga kahle. Njalo ke siyabona sonke ukuthi vele akuzanga kube kuhle. Njalo naye akavume lento yibonwa ngama observers.
Baba Chuma, ungayigqiba ke ngamafitshane lapha.
Ngiyabonga kakhulu umalume uhlanza izinto. Ukhetho lolu lwahamba kuhle kakhulu, yikho ubona ongamele kusawunangaba esiba recognize. Lokwalo tabona akuhambanga kuhle, akuhambanga kuhle yinkulumo zabantu bona ababevele bethia bene result yabo esekhanda labo othi bamcabanga ukuthi kuzahamba ato uyalile osubanta uhambanga kuhle. Le jaka elincane siyakhombisa inkazana angavele aphiyale sembono ngoba usekhadile kodwa yena ebevuye efuna uzokhombisa. Ungakhombisa bengakwala uyela uyifihle abanye amaqhinga ongabuya ngawo umuntu lo mhlawumbe ungagcina sunjani usumwinile. Ungamthethisi phela ngoba ungamthethisa uzaphela kanjani, kusaza futhi ufuna uzokhombisa.
Lo ube ngumnumzana Joseph Chuma owe-Central Committee yeZANU-PF endawenye lo mnumzana Trust Ndlovu olilunga le-CCC ese-South Africa. Ikhansili yakoBulawayo namuhla ithethe isinqumo sokuthi isizavalela uZulu waleli dolobha amanzi okwensuku ezinhlanu ngeviki ngoba amadamu engasela amanzi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wamakhansila aleli dolobha umnumzana Donaldson Mabutho ngalolu daba.
Abantu bakithi sesiphakathi kobunzima njengedolobho likaBulawayo. Lingakhumbula ukuthi ngo-2020 ke sike sacela ukuthi iBulawayo ke inikeze isicoco sokuthi it's a water crisis, sithi ukuze sikwanise ukuthi igovernment isincedise isinikeze izimali zokuthi ke sincediseke ekupompeni amanzi, sincediseke ekulungiseni amabhore dasi Epping Forest laseRochester ayiwo angakwanisa ukuthi sincedise ukuthi sinike izakhamizi zakulemabhebhe Phumula, Mpopo, Manjube, Nkulumane amanzi. So ke lokho ke thina ke sithe sihlafuna lolu daba namhlanje apho sigcotshiwe sabe sesithi ke abantu bakithi wena sawuthe kodobho lakoBulawayo, mayor wedobho lakoBulawayo, director engineering, chairperson we-finance, chairperson we-future water, the chairperson we-engineering, sicela likhe lihambe lindikula liyebona uminister of finance, liyebona uminister of water, lebona uminister of local government. Sicela bedeclare ukuthi idorobho lakoBulawayo is a water crisis city ukuze igovernment yeneliseke ukuthi sinikezeke izimali zokuthi-ke sikwaniseke ukulungisisa udaba lwamanzi lapha edorobho lakoBulawayo. Lizabona ukuthi ngo-2020 babuya lo injiniya wabo besithi ngukruga. Ukruga ke iripoti yakhe yayisiyale eka injiniya wethu isiyale, kodwa-ke kathesi-ke sesibathumile ukuthi uBulawayo yeke akhontine nangendlela le eyiyo yona kathesi ku-120 water shedding. Ake niyekhulumisakani lamathi nase kwehlule sizabathuma beyebonayena upresident Mnangagwa ukuze udaba lolu lulungu, ngoba sike sakhuluma ukuthi hhayi ukuncitsha uBulawayo imali nokuthi ulungisise udaba lwamanzi. It is like declaring a second gugurawundi edorobheni lakoBulawayo.
Izakhamizi kansila ezingaba lokuthukuthela ngokuvalwa kwamanzi okwesikhathi esingaka, ungathanda ukuzichasisela isimo emadamu ukuthi simi njani kahle kahle, iwapha amadamu asechile, njalo iwapi asebenzayo
ngathi mbuthi sokurongo akusama kuhle edolobheni lethu lakobulawayo ngoba in short kathesi ngama-free challenge ngizathanda ukuthi-ke ninikezeke isigodo sikamthakazi-ke isiqa siyamadamage singakhangela insiza beyise i-percentage yayo kathesi-ke iku-58.46% sikhangele ukuthi depreciation month yayo kungaba ngumhla ka-26 February siyidikhomishine singakhangela inyakulu ku-34.158 ingadikhomishina ngo-January 2026 sikhangele ilowa nquma iku-21.93 engadikhomishina ngo-March 2024 ize sikhangeleke umzingwane esisekamdikhomishina ngo-November 2023 sikhangele i-apha nquma ekade ku-21.97% izada ukuthi idikhomishineke ngo-June 2024 ikhangele imthabezi iku-72.95% engadikhomishina-ke ngo-year 2027 why sisenza-ke kuthi-ke kanje sowukhangela ukuthi amanye ama-dam the can push us ukuyafika-ke kubo-2026-2027 ndingakhangela-ke kulet esithi water rule water act ethi rule 21 ethi kumele nibe nenani lamanzi lokuthi nxa izulu ngeke lokuna in the next 2 years likwanise ukuba libe linika idorobha amanzi even kanye eviki even kanye in 2 weeks until 2027 yikho ke size sejele enjengaleyo kodwa-ke isimo sibi ezibhaleni zamanzi sithi-ke Bulawayo nje wakathi siyakhuluma izulu liyana sithi imithandazethu namhlanje izwakele nakanika njalo futhi ukuthi unkulunkulu uzeake sikhumbula izulu libe khona izakhamizi zakubulawayo amanzi kodwa-ke ithe sizabe sisaplaba izakhamizi endaweni ezingafika amanzi lamabhawuza lani lokuthi singake abanye ama-partners ukuthi-ke besikwanisa ukuthi befake-ke izikotshi ukuthi izakhamizi zetheke nokuthi-ke laba abantu besiyawathuma ukuhlala le-government bengabuya-ke bedabaphetheke ukuthi singethane edabeni lwamanzi.
Lo ngumnumzana Donaldson Mabutho ongukhansila wakobulawayo limuzwe exoxa nontungameli Nkomo owestudio 7 ecingweni ekobulawayo. Umhlabeleli owaziwayo eZimbabwe njalo ekhubazekile uTerence Green owaziwa ngokuthi nguTerry G. Gaseko. Iphephandaba leHerald lithi umanager wakhe uEdson December uthi ubhubhele esibhedlela seArundel eHarare. iStudio 7 ixoxa nomnumzana Masimba kuChera olwela amalungelo abakhubazekileyo njalo laye ekhubazekile.
Silisizi kakhulu ngemva ka-3G ngokutho kwakho ube ngumuntu okhubazekileyo kodwa ubezama ukuthi asabele and ubesenzakala kakhulu ikakhulu ngama-collaborations awenze lo kuthiwa ngu-Chipo Mchekwa. So kuyinto edamisa esini ukuthi asithiye singakhangela njalo siyananzela ukuthi ube ngumfana sibili engaka ube umfana osakhulayo.
Khangela umsebenzi abewenza lapha singathi isikhenxe esisele lapha ikakhulu ekuthuthukisweni kwabakhubazekileyo kwezokuhlabela singabe sikhulu okunganani?
Sikhulu kakhulu ngasikhangela ukuthi ubezama ukuthi naye afake abantu abakhubazekileyo kumap ubezama ukuthi ahambe endaweni eziningi hlabela njalo ube ngumuntu owayekwanisa ukuthi a-encourage abanye kumbe anike abanye izinambuzane so ukusithiya kwakhe uzasithiya isikhenxe esikhulu kakhulu kundaba ezesiculo lapha eZimbabwe nakundaba nje ezabantu abakhubazekileyo njengomuntu owayehlabela njalo ekhuthaza abantu ukuthi bahloniphane nango bahloniphe abantu abakhubazekileyo.
Njengosakhulayo osithiye esasemncane lapha ubona ngani impilo yakhe ibe lenguquko eyilethileyo na ikakhulu kwabakhubazekileyo?
Ubona njengani uzamile phikile ukuthi naye yenze ukuthi abanye abakhubazekileyo babe nokuthanda into zomculo njalo bathande ukuzenzela.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera olela malungelo abakhubazekileyo kanye njalo laye ekhubazekile. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.